Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 4 kusibandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kulabe Zimbabwe abane abesonto ye Apostolic Faith Mission of Africa ababhubhele engozini yokubhewuka kwebhasi kwele South Africa izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukubotshwa ngobunengi kwabeZimbabwe abafohla besiya kwele South Africa bengela maphepha kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Kodwa iZANU-PF ithi okudiliza umnotho weZimbabwe izijeziso zenotho lelibandla elithi zacelwa iMDC emazweni afana leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Pope izizalwane zeZimbabwe ezine eLimpopo kwele South Africa izolo ngemva kokubhewuka kwebhasi ebithwele abesonto ye-Apostolic Faith Mission of Africa. Amapolisa athi libhasi ibivela eZimbabwe isiya eGauteng. Abalimeleyo babikwa bengamachumi amahlanu lambili 52 njalo bagijinyiselwe ezibhedlela ezitshiyeneyo ePolokwane. Ibhasi le ngeyenkampani ye-Regional Premium Class Luxury Coaches. Amapolisa athi umtshayeli ubegijima okwedlulise amalawulo. Athi libhasi imphunyukile ezandleni iyaphuma emgwaqweni yatshayelela kupholu yamagetsi yasibhewuka. Akukazakali ukuthi kahle kahle libhasi ibisuka kuyiphi indawo eZimbabwe. Ibandla leMDC Alliance selisole uhulumende weZANU-PF phezu kokubotshwa kwezizalwane zeZimbabwe ezifohla emngceleni weBed Bridge ngaphandle komthetho zisiyadinga imisebenzi kwele South Africa. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere eloba enkundleni yeTwitter izolo uthe abantu abanengi bafuqwa indlala kanye lokubhidlika komnotho okubangelwa ikwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi wazise ngesonto ukuthi sebefake ama road blocks amanengi emgwaqweni osuka eBed Bridge usiya eJohannesburg lapho athi kubotshwa khona abeZimbabwe abangela maphepha abedlula ikhulu ngosuku. Ugatsha lweMDC Alliance kwele South Africa lona lwethule umbiko lusola kakhulu amasotsha eZimbabwe lusithi ahlukuluza labo abayabe bebotshiwe kwele South Africa baphindiselwa ekhaya. Luthi lokhu kuveza ububi bombuso weZANU-PF. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Sithanchirodza.
Kutshengisa ukuthi ilizwe lethu selihlupheka. Abantu belizwe lethu sebehlupheka kakhulu ukuthi amasotsha yiwo asebamba inkunzi. So ukuthi kutshengisa ukuthi ilizwe lethu lifile and khonoko kwenziwa nguye uMnangagwa ngoba nguye ophethe intambo ezibona ngezombuso kwelethu eZimbabwe. Kwako kwaba lesikhathi lapho abantu beZANU-PF bazama ukuthi bechothoza abeSouth Africa. Omgcini isihlalo we ANC MDC ugwede mintashe wathi hayi ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe thina singazake sikhangele ku-social media siwubone ezitaradeni eSouth Africa. Wakhuluma ibala elishuthi i-destitution sithi ukuthi abantu beZimbabwe sebehluphe kakhulu vele sebeyiphepheli khonale eSouth Africa. Uzananzela futhi umfowethu ukuthi kudala sasiziqhenya ukuthi ngesikhisimo sikubuye omkhifana kade sivele nxa bebuya asisenathemba ukuthi bengabe bebuye besiphatheli into ezimnandi ngoba nakhona ngale bayahlupheka imisebenzi yangikhona isimlutshwane khona ngale eSouth Africa imisebenzi le. So labo xenophobia ngoba utsho ukuthi amathuba semalutshwane khona ngale and khona kubangelwa ngumbusazwe okhona apha eZimbabwe. Umbusazwe onalo ukuthi uhulumende uyafaka okungamabond note esenzela ukuthi abantu bakahulumende babe yibo abathatha ama-user imali engcono eyaphandle kwelizwe betshiyele ozulu ongama-bond notes vele ongasebenziyo okuthi namhla kuyabe kuyidola kusasa vele kuyabe kuyi 50 cents imali yangkhona ayilasisindo and khonokho ikuletha ubuyanga kwelethu lapha eZimbabwe.
Abanye babikwa befohla nje ngenxa yokuthi ama-passport ayadula kanti njalo katholakali kalula elizweni. Lithini ngalokho?
Hayi, indaba yama-passport vele kudlalwa ngathi laphana. Singathi ukuthi vele basidlala utap-tap. Vele abasiboni ukuthi singabantu basithatha njengebhora vele. I-$360 abayitsho yona leyo umholo ogcweleyo kwabantu abaningi khonapha eZimbabwe. Ngenza ukuthi abantu abaningi abayikwanisi leyo mali. Yikho phela uhulumende wethu behlekwa ngomunye umfana weZambia uJoseph Kalimbo esithi eZambia i-passport yi-$20. Kanti eZimbabwe i-passport ngelunge njani ukuthi singaze i-charge $360 imali eningi soyana. Njalo kathe sebesithi bona imali leyo imele ifakwe ku-CBZ ibhenki eziyayisaziwa vele ukuthi isebenza lezanu PF. Njalo kwaba leyinye i-20 user emele ibhenki abantu babuza ukuthi kanti i-20 user leyo emele ifakwe ku-CBZ ngeyani. So abantu abaningi bacabangela ukuthi hhayi vele udlala ngathi lapha sidila labogulova cabanga ukuthi uhulumende wethu ngowamasela abawubiza ngesikhuthi kleptocratic government uhulumende otshontshela uzulu. Yikho nje okusenzakala khonapho. Yikho sokubangela ukuthi abantu bedliwe zingwenya kungulukudela. Abantu bakithi sebehlupheke kakhulu. Abanye babesithi mhlawumbe njengoba sokulomnankagwa umgabe sowafa wadliwa umuhle umgabe. Kwesinye isikhathi abantu bengaphumula kodwa hhayi akula kuphumula kuleli.
Umnumzana Swithanchi Rhodza isikhulumeli se-MDC Alliance koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma othi izijeziso zenotho athi zalethwa yi-MDC Alliance yizo ezibangela ukudilika komnotho okwenza izizalwane zeZimbabwe zibalekele kwele South Africa zingela maphepha.
Izinto azilunganga eZimbabwe not because of ZANU PF but because of the opposition eyabe lokhu ihambisa icela ama sanctions eyabe lokhu make sure ukubona things are not working here and the country is not governable ngoba they know that the moment they allow us to do things that we want to do for Zimbabwe bona they'll be rendered useless and irrelevant and therefore their handlers will stop funding them. So when they are doing the politics of survival, they want to survive at the expense of people. Last year, my policies, when they come in and throw spanners into the wheels of what we are trying to do, and believe me, you, the issue here, massage, it's a real issue. You can check it independently from independent companies that have nothing to do with government or ZANU PF even, who have failed to perform because of sanctions. A lot of monies are being held in America because they simply came from businesses from Zimbabwe. So all those things are not enablers at all to put the economic situation in Zimbabwe right.
Kodwa omunye babachuma engathi udaba lwezijeziso sabona ngesikhathi uMongameli Mnangagwa engena embusweni wathi yena uhulumende sesifikile isikhathi sokuthi achiyane loku usola izijeziso esidizo ezibulala umnotho sokuyisikhathi sokuthi uhulumende alungisise umnotho aqede inkohlakalo lokunye ungathini ngalokho
uhulumende ethutsha ngomongameli wayo ubaba uMnangagwa wakhuluma ngokunokusinda na asisebenzeni siyaphambili kodwa ekusebenzeni siyaphambili ungakhangela izinto eziningi ziyaphoyina sokuthi kona izinto sezihamba zilungiseka siba ngcono ngoba i-economy ukuthi ivuke isebenze kuhle ifuna ama-enablers ayo and that is ukutholakala kwamanzi ukutholakala kukagetsi njalo i-infrastructural development enjengama-roads i-rail and stuff like that yiko ukuthi ona umkonomi uvuke lama-industries now ungakhangela uhulumende okaba uMnangagwa ubhizi nakhonoko for example lapha koBulawayo very soon indaba yamanzi iyabe isiyi-thing of the past ngoba igwayishangane dam leyana isi-over 75% in terms of completion, which means nxa ingaveli iphele asisela hlupho lwamanzi okusho ukuthi industry singasebenza khangela i-expansion eyenzakala ewange ngale lasekaliba ngale very soon ama-gate sesilawo okuthi wona singacona sesisele lamanye esingawathengisela omakhelwane bethu omozambique zambia kumbe even lase-south africa sesile enough electricity efunakala lapha ezimbabwe okuyinto futhi efunakalayo kuma-industry ngale ukuthi wona asebenze kuhle ngendlela efaneleyo usukhangela futhi ukuthi kona imigwaqo khangela uhulumende ubhizi ulungisa imigwaqo sukele emabhoda ebhayibhridge usukele Plumtree le kanti esisefuna ukungena ibhayibhridge Victoria Falls Road as well so konke lokwana yizinto ezizayenza ubana i-industry ikwanise ukusebenza ngendlela engcono njalo esebenzekayo esingathi ngama-cost effective measures so konke lokwana ngama-pointers okuthi athengiswana uhulumende lo ngahlalanga despite izijeziso lezi zama-sanctions so konke lokhu yikho ukuthi ngisathi uhulumende kamelelanga ukukhala ngama-sanctions but uyenza something towards ukubana kube lobuneno in terms of economical resuscitation
ithi njalo i-MDC Alliance okunye okwenza abantu bafohle besiya e-South Africa bengela ma-passport ikuthi wona ama-passport ayadula ethi edula enjalo katholakali futhi elizweni
well indaba yama-passport yindaba ebelokhu ihlalelwe nguhulumende isikhathi eside lesi and khonokona futhi yikho lapho ongena kona indaba yani ama-sanctions akeni ngoba amaphepha alungisa ama-passport lawa avele emazweni ona lawana angafuni ukudlelana lathi
umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF Abahlali bakoBulawayo bathi uhulumende kumele avumele amakhombi esebenze ngoba izubuko eyiyo yodwa evunyelwa ukuthwala uZulu isehluleka lumsebenzi. Sixoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Indaba leyo ukuthi usebenza ikhampani yethu esithi monopoly ngesikhiwa sibona ngalukulu hlupho uhulumende kavula izandla avumele ukuthi kube labadlali abaningi kulapho ezokuthwala kwabantu ezimoto ngezimoto le khampani esisaziyo ezisemthethweni ezaregistra ezazithwala kuhle abantu silabo Jehova Mbayiwa silabo Bukta silabo City Transit zenezo khampani azivunyelwe ngoba khathe sokukhona khathe sokusezi abantu uzukuphe sehlekanise begada ezezimoto ezingaqedali ukuthi ayimchikachika ama-wonder feeder abantu bayatshontshela impahla abanye bayahamba besiya rich abanye bayakidnatcha so khona kukhozwa uhulumende ukuthi wenza ama-decisions akhanye ngathi aqayela angasoze aphathe abantu kule so-ke i-service leyo sibona ngathi la yasikhathaza bese kusiba le service futhi esiyinanzelwe onyaba bengathi yi-service ebinganhle le-ZEC ukuthi i-ZEC isiyananzela kathi kulo mkhankaso wokuthi abantu bahambe babhalise benelise ukuthi labo babe khona ku-voters roll kodwa-ke sinanzela ukuthi ama-ofisi e-ZEC lapho ahlezi khona ngale Windsor Park efamona ngale khatshana labantu so i-service eyinye izakhamizi ezikhona ngayo ukuthi come 2022 khona okwakulungisiswe u-ZEC abe le ndlela yokuthi ama-ofisi awalethe ebantwini ikakhulu ngapha imali yokushini kuma high density aletha ama observer kwenza abantu enqabereje abahamba ngemide khona kwana ukwenza abantu futhi ukuthi becine besehle sihluleke ukuthi bahambe bayefinyelela khona ke barage ngoba imali yabo mide so ke so ikhonoko in terms of service delivery akulungisiswe kungasikhatazi bese sikhangela futhi lezithupheni lapha na kubi iservice yanewa lezithupheni yahlupa abantu bathabelene kwana phansi belale busuku so kulabantu abahlala kwana phansi ababhadalisa abantu imali ukuthi umuntu ezenelise ukuthi athole ichance line abesithatha isithuba kwabhadala imali phandle laphandle kona ngale kube lokugabuta okufana nabantu bebabhadalisa izimali so sithina indaba le yezithupheni yakomsithele msiso uhulumende kabe lama-centers amaningi abantu bengaliphalisi bakulayina kube le ndlela enhle yesebenzisa abantu abafuna izithuba abazithole
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende yena uthi wavala amakhombi ngoba owindi babehlukuluza uZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi sokuqhamuke ukujikelana aqatha phakathi kwele South Africa lele Zimbabwe phezu kwezizalwane zakuleli eziya kwele South Africa zingela maphepha. iChronicle ithi amapolisa aseqinise imizamo yawo yokwenqabela ukungena lokuphuma kwabantu ngaphandle komthetho emngceleni weBay Bridge. Isayithi ithi izakhamisi zeBinga sezicele uhulumende ukuthi alungisise udubo lokusilela kwamanzi lamagetsi kulumango. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, balaleli, basakazi, labo bonke nje abathanda ukulalela uhlelo Studio 7. Kake ngiqondise lapha lamazwi lami. Studio 7 ngomunye wabalalelayo kakhulu, ngomunye nje wabaphendulayo, ngomunye wabafaka imbono, nje walingiswa nyafaka. Nxa nilalela Studio 7 ngizwa abantu abaningi kakhulu abakhuluma kuStudio 7. Abantu abaphandle kwelizwe, abaseSouth Africa, Botswana, South Africa, Botswana, phosa kakhulu abantu embezwayo kakhulu abasegoli baningi kakhulu kodwa ke engunanzelayo ezilongo likhuluma likhona ngapho angimazi elimkhulumela ukuthi akwenze okwinto khonokho ngapha ukuthi ngubani umuntu wonke ofisa ukuthi into yenzakale sukani khona ngapho ngesikhathi saleyo nto i-election ke isiyonto ukuthi ivota one week ukuvota into ye 2 day into ye 1 day kumbela nxa kuextend lembijana 2 days lizokwenza ngezandla zenu ngoba liyasola amakomplaini enu maningi ayezwakala kodwa kanti likomplaini ukuthi kwenziwe ngobani phela khonapha ngoba thina ngemva kweminyaka yonke le ngu-41 sesehlulekile ukuthi sikwenze khonokho thina elikukhulumayo lina ake libuye nini ngobuningi benu ngirejiste mhlana sisukelana ebhoreni impembisi limpr sisukelane lani liphakathi kwethu siboneni umehluko oza kuba khona njengoba complaina kangaka ngoba madoda liyakhuluma umathanda khona umathanda lisola yeye abantu bavoti kuhle yeye njani njani abantu basupport ukuthi abanye abantu sifuna umqondisi MRP abanye abantu sifuna ichamisa MDC alliance abanye abantu yesifuna unkomo zaphu abanye bathi yesifuna ubani zanu PF kambe liba nengangaka liwone ngani lonke ukucomplaina kweni kugcwala kuphi kailani zambi ukuthi yenzani eyabambanayo yabambanayo yenza waphuma lokho ababekufuna lathi asenzeni njalo
Studio 7 nivuka njani Ngamile Nkomo ne-cabinet yakho nangapha eMzansi siyavuka ngomzingelo okhuluma ngibingelele nje wonke umuntu ozimbandakanye ne-Studio 7 mina kufishani emfisa nje ukuthi ngudlulise ngento eqhubekayo eZimbabwe i-government yeZimbabwe akunamisebenzi eyilethela abantu baseZimbabwe especially i-youth i-youth the most kayisebenzi mara i-government yeZimbabwe ithi yona umuntu uma sena 50 years if I'm not mistaken umuntu ona 50 years makaye ku pension but ungathi uyabheka kwi-government the most abantu abaku government for more than 50 years. Our phone won't go to a table, our Sebacha, who would ever take over, and I'm over one as a coolie. But our phone would be a table, our take over, but covering on seven. Why? Before Nuti Avani won about 30 pension, they said they were 50 years, one of them are from Utati pension, they were 50 years. And always it is Linda Bayoguti sees of Fundisela and a math teacher as a Mashona Lind, Emma Tevele Lind. Lendo is Patagabi, Singum Tragas, as a fool, as a fool, finally, Uti, a government, E. Fagelis or Edivans, Linda, Nanova is Patagabi, Kulu, Kulu, Tis of Fundisela, Namashona Vesus Fundisela, and Tavitunapa, Ebuveni, and the one Lehu and Tinagas, as our Tamatisha, why you go Fundisa Lemashona, and when do I eat? Sinavo, Avant Abangamatis, about qualified for Ruth and Abangamatis, but she depends about seven. You want to tell young kind of Emma you want to tell his bed in a man names. You want to tell him a police station with Bangama poise. Nasema Potter, you want to put up a tele corner for Tamasho. Yes, you are in Leontole. I come and tell Papa, I is a mooty, pegless into a linear summer. Abasema Shonaland, Mavasel is a Mashonaland, but Pegan and Osupurima Shonaland. Then Emma Tevelin, my Pegan and Osupur as Emma Tevelin. Please, the Aquila Holman of Sesmbap, the Aquila. Put it in and you see him travel as far as food in your finger.
Njani lonke ku studio 7 mina ngumampala ohlala eLubengula hayi thina siyaphila sifuna ukuhlupheka kuphela lapha ezini kodwa sifone ngani sokuphelile umqondisi sekuqedile ngoba thina sesithi phambili lo mthwakazi asisekho ezini sesithi umthwakazi so siyacela ukuthi wonke umuntu osemathebelelendi ebekwazi ukuthi sephumile eZimbabwe sekumthwakazi asikeni sithiye iZimbabwe lathi simele lethu ilizwe elakomthwakazi niyabonga
ngamini nkombo ke ngoku bese kuthi sebenzisa ngilela hlo ngilonke abantu bakithi bangwakithi okhulumende noma wezani enxa yenza kahle angeke sikuthole kodwa into eyenzakala kahle sizigcela amaganga nako sokuvela imikhuba eminye engahambi kahle yena uthula into ezwilo ke ekhangela ama-quarantine lawo ukuthi kufanele kuhlala abantu bebhadale engalamali kungenjani kufanele abantu bavuselela izindawo kuthi buyele kuyena la ndawo kasmith izimbogo yayisapota amazwe amaningi ngokwayila ngokudla kathesi
Salivonani basakazi baka Studio 7 libingelela bonke bonto ngamile inkomo labo Christandi labo sithandekile labo bonke engingabaqambanga ngibingelela labo bonke abalaleli mina engikhulumayo ngingumlungisi Khumalo ngihlala endaweni ePlumtree ePlumtree Town ngikhuluma ngalaba abantu laba bathi bona balandela imphakathi asekeleni ukudlephana sodwa sisizwe esemandebeleni abemthwakazi balwa lamanye amaphathi angayisiyo izano yabezwa bethi ye izaphu yenze lokhu ye uthamisa uyenze lokhu thina into esifunayo eqakathekileyo ukuthula elizweni ngoba ilizwe libusa izidlova ngababulali ayikhona ukudlephana sodwa ngobana le into yokuthi kuqunye ilizwe vele livele lilincane so angeze kwayenzakala sibili ngiyabonga abasakazi
lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weleBotswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Umsakazo munye uthi njalo umlilo otshise ingxenye yephalamende yakwele South Africa ngesonto ulumathile futhi izolo watshisa isakhiwo lesikabansi. Singene kudaba lweMelika. Ukukhithika konqwaqwane olunengi esigodlweni saleli lizwe iWashington DC kubangele ukuvalwa kwamahofisi kahulumende, amankampani kanye lezikolo izolo. I-helicopter kamongameli Joe Biden layo yehlulekile ukuphapha imsusa e-Andrews Air Force Base wagcina ehamba ngemota esiya esigodlweni sakhe e-White House. Ngokubika kwe-Associated Press, iqhwaleli likhithike lagcwala phansi okwakuqala lonyaka e-DC, eMaryland laseVirginia. Libikwa libangele ingozi zomgwaqo ezinengi ngoba bebuthelela. Ezinye ingwendo zendizamtshina lazo zibikwa zisuliwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC, uNkosazana Sikhululekile Bhoboza Sibanda.
Athi nasibona ingqoqwane iwile lapha kakhulu, iqale ekuseni ngabo 3 AM, hayi yawa kakhulu, kwavalwa kunje lathi besingayanga emsebenzini ngendaba yokuthi bekufanele ukuthi sihambise abantwana ezikolweni besiyathatha ama COVID kit ukuthi betestwe, njengalokhu abantwana bafanele ukuthi bathi mabebuyele ezikolo bonke bebetestiwe. So kade fanele ukuthi siyelayinela amakhiti akhona okuthesta i-COVID-19. So izikolo zivuke namuhla zifona ekuseni sokuthiwa yonke into isivaliwe, akusahanjwa ezikolweni, sesizazama njalo kusasa. Ayiwile sibi lapha eWashington DC, abaningi abayanga emsebenzini, njalo labantwana kade befanele behambe esikoleni besiyalanda yona amakhiti abo la okuthesta abasahamba. Into eyisimanga Nkomo ikuthi izolo bekuchisa, abantu behamba phandle bengafakanga ngisho amajesi, bekuchisa kuyi 65 degrees. Thina sithone siphandle kuchisa, kodwa namuhla sokuvuka sokuyisiqhwa phandle, akusaphumeki. Hayi kunzima i-weather yakhona le, hayi yiko mina mbona engani yiko egulisa ngayo abantu, ngoba kusasa kuyavuka kungokunye kusisa sokungokunye, ngoba from 65 to 25 degrees, hayi kunzima lokho.
Bakhona abanye kwezinye indawo abathi bacitshelwe ngamagetsi, lapho elikhona kunjani?
Hayi thina lapho sikhona lapha, hayi sibe silenhlanhla haya kula magetsi awileyo. Lasemsebenzini wami lapho engisebenzela khona, hayi bonke balawa amagetsi, sibe lenhlanhla nje khona lokho. Lapha awekhona lawa abathi abala magetsi ngani awiswe yizihlahla eziqhamukileyo, ngoba bekulomoya lesnow laso mazihlala phezu kwezihlahla zisindwa, ngoba siwe kakhulu yikho isihlahla zithe mazisiwa zakuwisa ke amapali amagetsi.
UNkosazana Sikhululekile Bhoboza Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. kulabe Zimbabwe abane abesonto ya Apostolic Faith Mission of Africa ababhubhele engozini yokubhewuka kwebhasi kwele South Africa izolo. Ibandla le MDC Alliance lithi ukubotshwa ngobunengi kwabeZimbabwe abafohla besiyadinga imisebenzi kwele South Africa bengelamaphepha kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Kodwa iZANU-PF ithi ukudiliza umnotho isijeziso leli bandla elithi zacelwa yi-MDC emazweni afana leMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.